Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 9 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isiqhubu umkhuhlane we COVID-19 osubulala ngayo abantu lokumemetheka kwegciwane le coronavirus sokufike kusibanga esethusayo.
Ye, okungabe kubangela lokho yikuthi kuke kwahlangana abantu kakhulu ngeChristmas.
Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethulwe enkundleni zokuxhumana etshengisa ingxoxo ebikwa ithathwe enkundleni yeWhatsApp. Eyinye inkokheli zebandla ekhomba ukuba umkhokheli webandla umnumzana Douglas Monzora ulakho ukuxotsha idale lephalamende inkokheli ebalisa obe ngumkhokheli unkosazana Thokozani Khuphe.
Kungamanga lokhu ubaba upresident kazanga abe lengxoxo enjalo, enjalo kuyimsebenzi yabantu abagangileyo nje abachisa usiba lwethendele befisa ukuthi abantwana be-MDC bahlale besilwa kungapheli ukulwa phakathi kwe.
Intatheli izindaba njalo engumhleli wemfanekiso kamabonakude uHopewell Chingono uzalala njalo esitokisini kuze kube ngomvulo. Ngemva kokuba umanje ethe uzethula isinqumo sokuthi aphiwe na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ngomvulo. Imizamo yokususa umongameli Donald Trump esihlalweni iqhubekela phambili lanxa sokusele amalanga adlula kancane alithumi ukuthi asuke embusweni.
Akusontwenhla kusosibonelo esihle kulizwe elinjenge-America uthiwa yi-superpower.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Isiqhubu umkhuhlane we-COVID-19 osubulala ngaso abantu lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokufike kusibanga esethusayo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abangamachumi amabili lambili 22 izolo. Kwabanjwa abafika phose inkulungwane eyodwa 985 igciwane le-coronavirus ngelanga linye. Kwababhubhileyo abahlanu ngabakobulawayo, abayisithupha ngabeManicaland, kuthi ezinye izigaba lazo zibe labanye ababhubhileyo. Iningi lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 ngalezi nsuku ngabeHarare. Izolo eHarare abangamakhulu amane lanye 401 batholakale belegciwane leli. Wake waba ngumphathintambo wezemithetho umnumzana Patrick Chinamasa ubikwa engomunye wababanjwe leli gciwane. Sixoxe lesiphathamandla somanyano wenhlanganiso eziphatheke ekulimukiseni uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism umnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, okungabe kubangela lokho yikuthi kuke kwahlangana abantu kakhulu ngeChristmas lama holiday la adlulileyo, okungenzeka ukuhlangana kwabantu lokho yikho esesikubona namhlanje, ngokuba bangahlangana abantu kuyathatha izinsukunyana kumbe amaviki singakaboni umthelela wakhona ubusuvela. Kanti ke futhi kule ngozi yokuthi siku second wave yokuthi sokuqalisa nje sekukhula kumbe lo leli gciwane elitsha ele South Africa ilese silibona eZimbabwe njalo, izo izinto ezintathu lezo okungenzeka sezisenzakala phakathi kwazo ngokubambisana kwazo kumbe yodwa yazo yiyo esisenzakala eZimbabwe.
Ubona abantu bayilandela na iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kumbe bagqoka ama-mask nje nxa kuthi babone amapolisi?
Abantu bayilanda ngendlela ehlukeneyo indaba ye-COVID-19. Abanye bayalandela, abanye kabalandeli iziqondiso lezi zokuvimbela ukumemetheka kwegciwane. Ungaya emalokishini, emakhaya, lakwezinye izindawo edolobheni, uzathola abantu bengagqokanga ama-mask, bengenzi i-social distancing, izinto lezi ezifanele ukuthi bazenze ukuze bavikeleke, begqoka amamaski kuphela uma bebona amapholisa lamasotsha. Ngakho-ke lokho yikho kuyingozi. Kanti-ke njalo kule ndawo eziminyeneyo ezinjengasemabhasini, siyabona abantu ngokuhleleka kwe-transport bayaminyana, njalo bayaminyana ezimpompini zamanzi bezama ukuthola amanzi. So ziningi izinto ezenza ukuthi kube lula ukuthi abantu bathelelane leli gciwane, okubangelwa yibuyanga, ukuhlupheka nje lokungalandeli iziqondiso ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla somanyano wenhlanganiso eziphatheke ekulimukiseni uzulu ngegciwane le-coronavirus, e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethulwe enkundleni zokuxhumana itshengisa ingxoxo ebikwa ithathwe enkundleni ye-WhatsApp eyenye yenkokheli zebandla ekhomba ukuba umkhokheli webandla umnumzana Douglas Monzora ulakho ukuxotshisa edalele iphalamende enye inkokheli ebalisa owayengumkhokheli unkosazana Thokozani Khuphe nxa isiphathamandla esamangalela uMonzora emapholiseni esithi wantshontsha imali singesulanga leli cala. Ingxoxo le ibikwa ibiphakathi kwesiphathamandla esithiwa Mary lo mqoqi wenhlelo zebandla unkosazana Lwazi Sibanda. Kodwa isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi la ngamanga ngoba lo muntu othiwa Mary abamazi.
Ke kumele uZulu ayinanzelele ukuthi kuyiwa kuCongress kwakhulunywa njalo khona lapha kunkundla yeWhatsApp, kukhuluma bona uMorimoga, kukhuluma labanye uPresident owayekhona ngaleso sikhathi uMama Khuphe laye owagcina efakaza ukuthi ngabantu esingabaziyo. Njalo ngalo usuku lokhetho lwe-Extraordinary Congress uMama Khuphe ke ukuvezile ukuba hatshi thina njengebandla kasilayo imali etshontshiweyo, imali zethu zonke zilungile, njalo konke esikukhuluma akukhulunywa ngabakhokheli bekunkundla yabo ye-Standing Committee kuba izinqumo ze-Standing Committee azize zaphiwa noma ngubani osengasuka aye kuthi kusuke kwathi kungathanga abasazanga baba lenhlanhla yokuthi baphumelele ku-Extraordinary Congress. Kodwa hatshi
manje kudaba lokuthi umkhokheli webandla lenu umnumzana Douglas Monzora uza xotshisa abanye edalele iphalamende ababalisa unkosazana Thokozani Khuphe, kungakuliqiniso yini?
Akusilo qiniso ukuthi ubaba uPresident Douglas Monzora ulenhloso yokuthi axotshise abanye bakhe edalele iphalamende. Lizakhumbula kumbiko wakhe esuka khona ekunqobeni ekubeni uPresident, lo mbiko awunika nge-New Year ekuqaliseni komnyaka. Njalo lalapho ayekhuluma khona labona izindaba ezikhathini zonke kusukela ebe ngumkhokheli webandla, ukuvezile sobala ukuthi hatshi yena kasuye president ohlala emelele ukuthi alwisane lobukhokheli.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Intatheli zindaba njalo engumhleli wemfanekiso kamabonakude uHopewell Chingono uzalala njalo esitokisini kuze kube ngomvulo ngemva kokuba umanje ethe uzethula isinqumo sokuthi aphiwe na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ngalelo langa langomvulo. UChingono etheswa icala lokuqamba amanga ngemva kokuloba enkundleni yeTwitter esithi amapholisa achaya abulala usane olwalubelethwe ngunina. Igqweta likaChinono umnumzana Harrison Nkomo utshele umthethwandaba ukuba uChinono ucatshangelwa ukuba engaba wabanjwa igciwane le-coronavirus aze ayekwelatshwa kwele-South Africa kuyona le iviki. ngalokho umthethwandaba uthe uChingono uzamele avalelwe yedwa esitokisini. Inkokheli yomhlaba iqhubeka isola umongameli Donald Trump ngokutshotshozela abalandeli bakhe ukuthi bavukele isigodlo selizwe eCapitol ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala ibandla eliphikisayo lamademocrats lisithi lizethula ngomvulo udaba lokuthi uTrump asuswe esihlalweni lanxa nje kuyabe kusele amalanga amalutshwana ukuthi owamnqobayo kukhetho umnumzana Joe Biden agcotshwe ukuba ngumongameli. Kuza kuba ngokwesibili ukuthi kuthathwe leli nyathelo. Nyakenye kwehlula ukuthi asuswe ngomthetho impeachment ngesilungu ngoba amalunga edalela Senate wonke amalaye. Kodwa kathesi kulomehluko ngoba bakhona asebephumele egcekeni abebandla lama Republicans abathi bazavota ndawonye labebandla lama Democrats ukususa uTrump esihlalweni loba nje uyabe esalelwe ngamalanga alithumi ukuthi asuke embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe.
Okwenzakala eMelika kusenziwa kakhulu nguDonald Trump lo obe ngumongameli onqotshe ukhetho oludlulileyo lwanyakenye. Akusonto enhle, akusosibonelo esihle kulizwe elinjengeAmerica uthiwa yi-superpower amazwe omhlaba wonke akhangelelekilo ukuthi itshengise idemokhrasi, itshengise ilungelo loluntu, itshengise ukuhlonipha intando kaZulu, itshengise ukuhlonipha isisekelo selizwe. Kuyinto engaqondanga kakhulu eyenzakalayo kwele Melika. Siyamazi bengumuntu weze-wrestling, siyamazi ukuthi ngumuntu nje uthiwa ngesilungu controversial. Yikho ukwenza kwakhe kwake kulimaza isimilo ke selizwe leMelika elazakala kakhulu ngedemokhrasi.
Sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa engani uyacothoza ukwenzakala ngapha kweMelika esithi yena sokusobala ukuthi ilizwe leMelika akusamelanga licothoze amanye amazwe.
Ye udiwo akumelanga lusole imbiza ukuthi mnyama kumbe imbiza isole udiyo ukuthi lumnyama. Elizwe leZimbabwe liyazakala ukuthi kalihloniphi ilungelo loluntu, kalihloniphi isisekelo, kalihloniphi intando kaZulu. Yikho ke ngesilungu singathi ilizwe leZimbabwe lomongameli walo alila morali authority yokuthi lisole okwenziwa nguDonald Trump kwele Melika.
Umnumzana Edwin Dlovu isizalwane seZimbabwe ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Ukwezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi ayekethise eminye imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngalesi sikhathi ukuze zifinyelele emadolobheni lapho okutholakala khona ukudla okulentengo enganeno kanye lezibhedlela. Zithi ukuswelakala kwezimota kulezinsuku kuzifaka engozini lapho zigula okulakho ukudala ukuthi zibulawe ngeminye imikhuhlane eyabe izihlasela. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi likhala ngokuthi akula uhulumende akwenzileyo ukuze zifinyelele ezempilakahle kanye lokudla emadolobheni ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe okwe-lockdown. Nyakenye izakhamizi emaphandleni kulesi sabelo zabhekana lodubo lokwehluleka ukungena emadolobheni ukuyafinyelela inhlelo ezibalulekileyo. Zithi njalo kuyadingeka ukuthi ukhangelisiswe inhlalakahle yazo njengalokho abasemadolobheni bevunyelwe ukuyathenga ezitolo lokuya ezibhedlela. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze eGwanda North uthi lanxa kubalulekile ukuthi uhulumende avikele ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus akumelanga begcine sebezithola besengozini ngenxa yemigoqo yokuvikela leli gciwane.
Mina embona ukuthi uhulumende bekumela kwenze ukuthi alethe ama-services azakwenza ukuthi abantu nxa befuna ukuya esibhedlela kube lula. Into evele ihambisa abantu kakhulu yikudinga ukudla.
La mazwi asekelwe nguNkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi eMatanangombe eGwanda South othi iningi liyazidinga imota zokuyafinyelela emadolobheni.
Ikhathesi indlala ibhahile, kuyalinywa kuyasetshenzwa but ukudla akula. Abantu abaningi baphila ngokuthenga lakho khonokho ukuthi abakuthengayo kuvelela ngasemadolobheni. So xa bebingasaphiwanga isikhathi eside sokulungiselela sekusitsho ukuthi bazangena kude oludlula olwanyaka.
Umnumzana Phumuza Spanda usobhuku emathendele enswazi komzingwane uthi kuzamele ezinye iziqondiso ze-lockdown zikhangelisiswe ukuze bengabulawa indlala.
Izulu yikho liqala ukuna ukuthi sizavuna kumba size sivune asikwazi kuvuleke nge-lockdown le kuvula izindlela eubonakala khona ukuthi tholela tudle.
Usomabhizimusi uvusa umuzi Ngwena olesitolo emathendele uthi ibhizimusi labo kalihambi selokhu kuvalwe ilizwe ngoba zingekho imoto zokuthi bayehote edolobheni.
Asali umthetho uRayithi Sibili ngoba kuvikela thina sonke. Kodwa-ke kubhizinisi lapha khona silohlupho kakhulu esitolo khona lapha ukuthi sikwanise ukuthi siyehoda. Besifisa nje khona ukuthi sanelise ukuthi lati sikwanise ukuthi sithole ukuthi siyehoda. Sibe le ncwadi zokuthi sinxasi siyahoda singaphambaniseki.
Unkosikazi Miriam Phuthi ophila ngokuthengisa uthi kunzima ukuthi athengise kulezi nsuku.
Lesi esembambile kuncane kuyimali enkukhu ithengise. Phamethi edinga impuphu ngibuyedinga njengomuntu mna njami ngiphilela ngamaphilisi. Sengiwafuna ngiyehluleka ukuthi ngiyawalani ngoba kule lockdown.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane eGwanda yena ukhala ngokufinyelela amaphilisi.
Abantu abelimkhuhlane wethukela ama-BP landlani imithi kayikho emakliniki kayikho ezibhedlela kumele bagade bayeGwanda njalo lokudla abantu awala izimali zisemabhenki ukuthi kuzakwenzakala njani yikho ngaziwa umuntu kanti uhulumende bekumele abone ukuthi kuqala abantu bahlupheka kakhulu ngezincwadi zonezo befuna ukuyathatha imithi bekungayezavalela abantu ngoba abantu abaningi siza kufa phela.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Collins Banda isakhamuzi seNtebe.
Bekungalani ukuthi uhulumende ngawo uyayenza lo kodwa ngama-mobile clinics abe maningi bayenza abantu bathole ukwelatshwa kumbe bathole ukusondela kwezempilakahle kalula kulokuthi abantu kade sikuhamba kusiba nzima ngoba kufuneka into eziningi ekuhambeni.
Lanxa uhulumende sithi abantu behlale emakhaya bengaphumi ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus eselibuya ngamandla kazange watho ukuthi uzanakekela kanjani uzulu ngalesi sikhathi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eyobulawayo Vendors and Traders Association.
Ngiyabonga zitshona njani Mahlalo Zulu. Ngisithi umnyaka omusha kade singakakhulumisani ngawo 2021. Sinanzelela futhi njalo ukuthi yeyi unyaka omutsha lo osuhle wangena lezi gigaba zawo ezema-lockdown. Kuthena kuphuma i-press statement ka-VP njalo engu-Minister of Health e-BVTA ihlangene lamanye ama-associations inozujiya labo-VSET labo-WABAS labo-cross-border sihlale phansi sakhupha i-press statement sicela uhulumende ukuthi yebo yise ku-understanda ukuthi kumele kube le-lockdown njalo nomkhuhlane uyamemetheka but besicela ukuthi ngasihlalele phansi saba le-common ground saba le-round table ukuthi sihlale phansi ulisitshele ukuthi right madoda njengoba sokusiba lento enje besicabanga ukuthi lina mzamo bani lama-members enu ukuthi lavikele endlaleni enje ngoba really yindlala le abantu sure bazabulwa izindlala ezindlini okudlula yona i-COVID le ngoba sabe sisendlini asithelelani sizivalele kodwa sizozivalela sife ngendlala. So sizamile ke ukubhala i-press statement yethu sibhalela yena umongameli u-vice president njalo engu-minister of health ukuthi sicela ukuthi sihlangane laye sicela ukubonisana laye simbonise konke esakuzamayo silungisisile izindawo zethu sambe salungisa le toilet sihlanganelane le city council ukuthi i-toilet leyi sihlanganelane lehlanganiso okuthiwa yi-well savuselela i-toilet ka-5 street ukuthi ivenda lonke lungumama likwanisa ukungena etoilet lizincede. Siphile ke sadonetha, saye sadonetha lependa okuthi kudwetshwe amabhase, abantu behlaliswe ngokusemthethweni, abantu bephiwe amalayisensi, abantu bekwanisa ukusebenza kuhle. Kungela busela, kungela bugwelegwele, kungela kudizana, kungela kuthi mina nzayenza ngenkani umbe nothini. Silandela konke. Okwamanje bese sile ama-bylaws aphumileyo aka-council aka-2020 bese sizama ukuthi nxa sivula ngo-January sihambe ward by ward sibatshenisa ama-bylaws, sibatshenisa nemithetho yangona, sibatshenisa lokuthi kufuze beyenzele. Silungiselela ukuthi njengoba sekungo-January bethathe be-renew ama-license yabo, behlale phansi bethengise.
Manje abesifazana baphila njani ngalesi sikhathi, ikakhulu bona labo abathengisayo?
Bakhangela izimuli, yibo abadubekileyo, yibo abakhangeleyo, yibo abakuselelayo. So akula msebenzi eZimbabwe, akula amanye amathuba esingathola okuthi sibuyele emsebenzini. Amathuba yona lawo okuthi siziselele abantu abethu, sibone ukuthi kona lokho esikuthengisileyo siyathola sivuke. Khathesi nxa sinazelela abantu bese begijimisa ukuthi khathesi lezi school fees sezivula izikolo, abantu bese begcina izimali zokuthi bebhadale izikolo fees behambe esikolo abantwana. But sokube le lockdown le yonke into isifadalele. Njalo sinazelela futhi lokuthi omama ba-abuse emabhoda khona ngale kunzima. Bebesezama ukuthi wodi ngihambe ngiyoselela abantwana. Laba laba abahodayo bethengisa bebaphathela impahla babatshaje imali eziningi kakhulu. Abanye ade belokhu bethengisa amavrandini, kodwa de sizama ngamandla ethu okuthi sibabone ukuthi siyabafaka bathola ini amalayisensi. So i-city council yethu yiyo eyinye kade silater down ngoba ingenelisi, ingela ama-resources akwaneleyo. Yikho kunye de sigcine sesiyenzani, sesichipha ini. I remember kwelinye ilanga sibili ipenda silayo kumele beyidwebe, i-city council yayitheka ilafuel. Sazinikela thina ukuthi hhayi kungcono siyidingeleyo fuel ukuthi kwedutshelwa abantu behlale phansi. Lani liyakubona, hhayi besizama, siyazama lakathe sasikalahle ithemba uhulumende ngowethu. Ilizwe ngelethu, vela kula ndawo lapho esingakhona. Noma zingaze sicrosa amabhoda ngemifula yona leyo Limpopo, zingachapha siyaphenduka futhi. Home is home, home is best. So sisebenza silapha ekhaya eZimbabwe.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Debra Mugasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Okwamqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga Chris, and ngilethemba lokuthi wena labalaleli bakho lingene kuhle ku-2021.
Ungasitshela ukuthi isikhathi sokuthi abantu behlanyele sesedlule na?
Chris, nxa sithi siyakhangela kulezi limi ezijiyeneyo, into ezifana lomumbu, isikhathi sokuhlanyela umumbu sesingani sesiyaphela. Umuntu obengakahlanyeli kathesi siyamxwayisa ukuthi kazame ukudinga inhlanyelo lezi sithi ngama-short season variety ezizaphangisa ukuvuthwa, ngoba nxa sihlanyela umumbu siyabe sikhangelela ukuthi by the time umqando ufika umumbu wakhona ubusuvuthiwe. So I think kusasalele maybe amaviki amabili amathathu ukuthi ongakahlanyela ngaqhubeka ahlanyela umumbu. Nxa sikhangela ezinye izilimo ezifana njengabo soyabeans ezithatha bo 90 days kusiya ku 100-120, ithuba lisesekhona, but lakhona ke ngibona ngani up to the end of the month abantu bangaqhubeka behlanyela. Into enjengamabele lakho ithuba lisesekhona ukuthi abantu bengene behlanyele.
Wona umkhathi nxa sikhangele lokho kade kucatshangelwa ukubana izulu likhona, lingalisabuya yini?
Nxa besitsho sibona ngani izulu lizaphinda libuye, sikhangele lothi mhlawumbe kusiyaphela yona linyanga kaJanuwari kusiyangena uFebruwari lizaba khona futhi, and kuzancedisa ikakhulu lezindima ezihlanyelwe ekuqaleni ukuthi zizenelise ukuthi zikhule kuhle. lalaba ababe behlanyele ngalesi sikhathi bathi ukuthi indima zasemuva lazo zizathola amanzi enele ukuthi zivuthwe. Nxa sithi siyahlolisisa hayi izangoma zomkhathi ziyathembisa ukuthi izulu sizabalalo phose kuze kuyefika ekupheleni kuka March. Liyabe lingani insuku zonke kodwa liyabe lisina okwenelisa ukuthi izilimo esemasimini zenelisa ukuvuthwa.
Ngikuthazo bani ongayipha abalaleli abangabalimi ngalesi sikhathi?
Nokuqala kulabo abahlanyele izilimo ezifana labo mumbu, amabele, indumba, ama indlubu, amazambane, labo soybeans, kufanele sinanzelele ngoba lonyaka izulu linengi, kuthi ukuthi kungenzeka ekakhulu endaweni ezilomhlabo ngamahlabathi ukuthi umvundiso siyabe sifakile ungalahleka ngokuthi izulu lisuka libe linengi, ezinye indawo zizadoda kumamanzi. So abalimi kufanele benanzelele ukuthi isimo sensimu yabo sinjani. Lapho kutota khona kuzamele bethole o-urea lamanye ama-fertilizer afana lawona la ukuthi incedise ukuthi la umvundiso lo ngathi usubalekile ngendaba yokuba lamanzi amaningi benelise ukuthi izilimo zabo zithole futhi umvundiso oqondileyo. Okwesibili ngendaba yokuthi izulu linengi sizaba lokhula oluningi kakhulu. So abantu kufanele beqinise ukuthi ekuhlakuleni lapha sihlakule singekele ukuthi amasimu ethu agcine esandelwa lukhula ngoba kungehlisa isivuno abantu abangasithola. So siyaxwayisa ukuthi abantu bezama ukuthi bethathe isikhathi sona lesi sibe khona kungelazulu othi bengene emasimini bangani behlisa ukhulo lukhona. Izilimo zethu zizenelisa ukuthi zembese amasimu kungabi lokhula kusiya phambili. Then uhlangothi lwesibili engifuna ukukhuluma lalo yilaba abagcini izifuyo zenkomo, lento esifana lembuzi labo zimvu. Engingakuxwayisa ukuthi lonyaka njalo ngenxa ukuthi izulu linengi imkhaza layo izaba mnengi leminye imkhuhlane izaba mnengi, asinanzelele nini ukuthi ekudibhiseni lapha singeqisi ngoba umkhuhlane lo kuthiwa iJanuary disease obangelwa yisifo setelerosis ungani ususanda ilizwe lonke. Akuse yinto ebisenzakala kuphela eMashonaland laseMidlands laseMathebelelands ungani uyasinyenyela. So kuqakathekile ukuthi sizame ngamandla wonke ukuthi inkomo ziyadi ngeviki ngeviki la ma vaccine omele siwenze umkhuhlane womkhono kodwa ivu abantu abazama ukuthi bayazihlaba inkomo ilokhu zenjalo bephinde bezihlabela olampi skin kuqakathekile ukuthi singene ngama vaccine. Enye into futhi engifuna ukuyengeza ukuthi siba lohlupho lokusilela kwephosphate. So zathola ukuthi inkomo zethu zinonile sibili kodwa ziloke zisifa. Zibulawa ukuthi kwesi sikhathi ziyangena egangeni lapha zikhukhuza amathambo ngoba zishota iphosphate. So kulama blocks kumbe ama leaks ama phosphate leaks akhona kawaduri asizo ukuthi inkomo zethu zingathanda ukuthi ziye khotha kumbe zikhukhuza amathambo. Umkhuhlane kulomkhuhlane omkhulu webotulism osuhlasela inkomo eziningi. Then I think okuqedisela ukuthi endaweni okusikeka khona utshani kasizame nini balimi ukuthi lapho kungasikeka khona kumbe ukuthi senze amabhela singene nini kathe sisenze amabhela ukwenzela ukuthi izulu nxa libuya utshani buzaphinda buhlume futhi kodwa thina siyabe sesilokudla esikugcinileyo ukuthi nxa kufika isikhathi sobusika sibe lokudla okweneleyo for izifuyo zethu.
Okokugcina ungavalelisa uzulu.
Hayi ngiyabonga lami Chris kube kuhle ukuxoxa lawe labalimi labalaleli bonke bohlelo lwakho ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibaneni njalo kuvikezana. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Isiqubu umkhuhlane we-COVID-19 esibulala ngayo abantu lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokufike kusibanga esethusayo. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethulwe enkundleni zokuxhumana ethi Umnumzana Douglas Monzo ramkhokheli webandla ufuna ukuxotsha edalela eParliamente owaye ngumkhokheli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe. Intatheli izindaba njalo engumhleli wemfanekiso kamabonakude uHopewell Jingono uzalala njalo esitokisini kuze kube ngomvulo lapho azaphiwa khona isinqumo sokuba aphiwe na imali yesibambiso yebail. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.